ngesikhathi abayisikhombisa laba bemiswa phambi komthetho ndaba umchuchisi utshele umantshi ukuthi bekubotshwe abantu abalichumelane 14 kodwa bangabikhona ubufakazi obuqinileyo okuxhumanisa abayisikhombisa necala lokubulala umuyi unyathi uthe abayisikhombisa laba betheswa amacala agoqela ukubulala ngenhloso kuhleliwe ukuzama ukubulala ukutshaya ngenhloso yokulimaza ukuthatha imali ngobuqili necala lokuthumba nokuzama ukuthumba sebesebhokisini babuziwe ukuthi kungabe belawo yini amagqwetha azabamela kule cala abane babo bathe bazadinga amagqwetha kanti ke abathathu bacela ukudingelwa amagqwetha kahulumende umantshi wethu lesinqumo sokuthi abayisikhombisa laba bavalelwe bese besize emthethwandaba ngolwesihlanu sebela amagqwetha abo ukuze kukhulunywe ngendaba zokubhadala imali yesibambiso ibail ukuze icala lithethwe bephandle ukubotshwa kwabayisikhombisa laba kwemukelwe ngezandla zombili izalwane zezimbabwe zisithi kufanele bajeziswe ababulala unyathi ngesihluku esikhulu umgcinihlalo wezimbabwe community in south africa umnumzana Nqabuto Mabena uthi bemukela ngezandla zombili ukuthi sebekhona sebebotshiwe ngokubulawa kukanyathi
sizabe sililandelela leli cala ngoba labo bantu nxa kuyibo eqinisweni abakwenzayo lokho kumele bajeziswe kumele babe yisifundo kwabanye ukuthi abakwenzayo yinto ongamelanga ukuthi ngabe bayenze kumele bagwetshwe ngoba imuli ka-Elvis Nyathi lathi njengezakhamisi kubuhlungu ngendlela ahamba ngakhona
isikhulumeli seviyo labachuchisi kwele South Africa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele Studio 7 ukuthi baqinisekisile ukuthi ababotshwe laba balesandla ekubulaweni kukamuyi unyathi
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused have a case to answer. Hence, the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Imuli kamuyi unyathi ibingekho emthethwandaba. Omunye wezihlobo zababotshiweyo owaleyo kukhuluma le-Studio 7, ube khonona isithi yindaba abezindaba beqakathekisa ukusakaza imfakanyathi kodwa bengatsho lutho ngokubulawa kwezizalwane zakwele South Africa yizigebenga ecatshangelwa ukuthi yizizalwane zakwamanye amazwe unyathi ufe ngokukhandwa ngamatshe lokutshiswa izizalwane zakwele South Africa ebezingela abangelazincwadi zokuhlala kwele South Africa lezigebenga lobanje babalabo ubufakazi bokuthi yena akusiye sigebenga ukhangelele ukuthi kuvele onenge emthethwandaba ngolwesihlanu ngesikhathi abayisikhombisa laba befake izicelo zokuthi icala lithethwe bephandle kwentolongo Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inthuso malo